Lonyaka mnumzana uNkulunkulu uke wasizwa wasinika izulu eliningi abantu baba lesivuno esihle kabi kakhulu abantu abalima izilimo ezinjengabomumbu ezidakini batholile sibili ukudla okungathi kungcono yebo kambi kulabo kade belime inhlanyelo ezincane ezinjengamabele belime amahlabathini akuke kuba lomonakalo izilimo zabazikhulayo kuhle kwesekuthi uNkulunkulu sesinike kanje kanjalo sesile challenge sesilodubo lokuthi uNkulunkulu laye uhlwa vulela futhi izinto ezinjengendlovu inyamazana ezinjengabondwangu inyati yonke amawada ayakala nje bhosi yonke ibhinga bekala ngezinyamazana abantu bayadlelwa izilimo zabo abaningi sebelala emasimini bezama ukuthi belinde kodwa-ke phela inyamazana enjengendlovu angeke wayilinde so sesisabele ukuthi kungaba lo monakalo abantu bengabulawa ngoba abantu sebezama nje ukuthi bekhiphe lokho kusekukade ngathi kuyavutwa nje ukuthi bekuse ezipaleni bekusemakhaya so ludubo olukhulu sesisabela ukuthi abantu abaningi ungaqhubeka kunje izilimo kade bezitholile kuzaba nendlala enkulu kakhulu ebhinga ngoba abantu abaningi bazalahlekelwa ikudla kwabo so kuyasidanisa kuyasididanisa ingqondo asakwazi ukuthi senzeni njengabantu ngoba ngendlela inyamazana ezingene ngayo ngingabhode emankenkenke kariyangwi konke emunde kusiyafika kubosaba elubanda ethinde elubimbi konke bakala ngezinyamazana
abezendle bona bathini
silamadoda ecampfire ebona ngezinyamazana abasekasilini bayake besincedise kumalanga adlulileyo kodwa kade singendlela lomnyaka inyamazana eziphume ngazo ezingene ngazo phose wonke amawadi ayakhala so singathi bona bayazama kodwa sebeyandile ngoba amawadi wonke bakhala ngezinyamazana olunye oludube esilibona yikuthi laba ababecampfire kumbe besabela ukuthi ngabantu abagcina izinyamazana kumbe besabela ukuthi abalazi into ezikwanileyo siyathola ukuthi bengafika ababulali inyamazana enjengendlovu ifuna ukuthi iye ibulawelwe kuwe eyodwa kona ziyabaleka maye bengadukula emoyeni nje besuke behambe bephenduke sasa ziyabe sezikhona sezigcwala iganga lonke zigcwala emasimini abantu so bayazama sibela becampfire kodwa hhayi ngendlela abasebenza ngayo amboni ukuthi balento ezikwanileyo zokuthi bengayikwanisa ibhinga yonke ngoba esukwini kuba lo dubo ezindaweni ezinjengebokosiyabhuwa osinansingo esiduzane lama-national parks kodwa kathesi ukhanya lonke ilizwe nje phose yonke iwodi nje ibhinga yonke izinyamazana ziphongusabalala nje emasimini abantu.